abantu batsha ngokunazile lokwami bathintakale esigabeni esithile, esigabeni sokuthi abantu abatsha abaningi bazisebenza ngabantu ababambanisayo. Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhoda, ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo bezisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo leyo. Okwenzakeleyo ngalokho kugcine ukuthi abantu abatsha abaningi besebengasatholi okokudla, abasatholi ukuthi bathole indlela yokuthi baye ezibhedlela bayethole imithi nxa begula, besebengasenelisa ukuthi bathole ukudla, besebangasenelisa ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenzeka ukuthi bakhathazeke emoyeni. Kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane nabantu abatsha, sisebenzelane nabantu abaningi ukuthi konke lokhu kungabahlukuluzi kakhulu abantu abatsha.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
Ayemfobulawayo ingathi khona ilengata ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu nje. Sila lokugatsha lelesithi i-biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ngikhale enye inhlanganiso kuthiwa yi-TIBA, ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-test, i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lalesithi i-RDT. Then khonapho futhi ku-biomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. So olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokho ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change, lapho esikhulumisana labantu sisibazisa ukuthi kanti vele i-COVID-19 kuyini, kanti vele i-COVID-19 singayilwisa njani, kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke ama-mask, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu koBulawayo, ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lomkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu bahle baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abatsha elobhengula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi hey, bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu lalokhu lalokhu, but njengabantu abatsha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abatsha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulala, lokuthi lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayimpobulayo kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Sigqiba ingxoxo yethu, bengicela ukuthi uphostele amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abatsha engingakutshoyo ukuthi hey madoda lamantombazana, into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu. Abantu abatsha bakhangele, bazikhangele bona, bazikhangele phakathi, bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele bezikhangele njengabantu abatsha ukuthi hey, siyakwanisa ukuthi simelane le lo mkhuhlane we-COVID-19.